izimuli eziningi emandebeleni zinezihlobo ezisebenza emazweni angomakhelwane ezavele zaqala uhlelo lwe-antiretroviral therapy zingakayi ukuyadinga umsebenzi. Iningi lalaba bantu lithathelwa amaphilisi ngabasekhaya emakilinika ebesethunyelwa ngomalayitsha. Ngakho-ke ngalesi sikhathi sokuvalwa kwemingcele yamazwe akhelane leZimbabwe akusela ndlela zokuthi abakulolu hlelo abasemsebenzini emazweni bathole amaphilisi lawo. Unkosikazi Thabiso Muranda Ndlovu kuWard 10 ngaphansi kukanduna uFuyane eMaphisa uchaza ubunzima asebebhekane labo.
Iproblem yikuthi la kulomuntu omthathela amaphilisi from South Africa lapha esibhedlela uyakwanisa ukumthathela, kodwa iproblem isisiba lapho kokuthi uzanika bani njengoba i-cross border ivaliwe. So sizama ukuthi sicele ukuthi singathola ukuthi singancediswa yini ngabomthetho ukuze ukuthi amaphilisi akwanise ukucrossa.
Umnumzana Thomas Nyathi isakhamuzi seKezi uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi vele usephelelwe ukuthi enzeni.
Nje ngikhonapha nginokuzama omunye umlindile umntwana uyisikima ngendaba yokuswela amaphilisi. So into ehlupha lapha eZimbabwe lapha trust that we ungakhuluma ngendaba enjengaleyo mina bengisemachinjini labantu abangu-16 asebebotshiwe abanye banyamalele bagojele ukubulawa. So into enjalo abanye bayatshaywa lapha emaphisi. So into engikucela yona yikuthi nanzelele ukuthi la maphisi ngulo mlawu ngiwaphethe ukuthi ngiphathisele abantu abamagula lowo mkhuhlane. Sengizesaba khona ukuthi ngizanika njani ugovernment njengoba igovernment iyevalile. Amen.
Unkosikazi Nonjabulo Mkheswa uthi bavame ukuphathisa omalayitha kodwa ngalezi nsuku kunzima.
Sokunzima ukuwathatha sibe singawathatha from Zimbabwe but ukuze ihambe ngoba esikhathini esiningi sijala ukuphathisa omalayitha ukuthi bebanika khonale.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomusa Nyoni uthi amaphilisi bawaphiwe ekilinika kodwa lokhe bewagogodlele kungasela ndlela yokuwathumela.
Sathathe emakliniki sisezindawo ezinzima omalayitha bahambi ngoba abantu adilesinedayibolaaaibabona omalayitha basihambelela lawo amaphilisi ebantwaneni.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzinyathi uchasisa indlela asebesebenza ngayo ekutholiseni amaphilisi awe-antiretroviral therapy.
Umuntu onathi ama-ARVs mawubuya laphana sathala sibile mbuzo eminingi-ningi esimbuzana simhlekiwe simhleke itemper simhlekele konke lokhuyana loko senza ukuthi umuntu ahlale isikhathi esekliniki. So kathesi ngalawo mavili lawa ewe-lockdown sithi hhayi umuntu nxa engelaproblem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe njengba kuthi ngaba lo nkinga uyayenelisa ukuthi asifonele asitele ukuthi kule nkinga mhlobo bani njengenxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa
imizamo yokukhulumisana labogatsha lezempilakahle ngokuthi abantu abaphandle kwelizwe bengatholisa njani amaphilisi abo awe-art yehlule njengoba bebengaphenduli incingo. Size saya emoyeni bengaphendulanga. Umuntu onatha amaphilisi e-art engeqisa ukuwanatha ulakho ukugula kubi kuthi umkhuhlane ungamkhulela ulakho ukutshona. Njalo abezempilakahle abakhuthaza abantu ukuthi beqise ukunatha amaphilisi la. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.